Umoya yena onqintisa ukukhetho lokudinga umongameli welizwe ukhuluma amazwi la esejawunda wole Gwanda lapho ethula khona imanifesto yakhe.
Siyakwazi ukuthi i-economy ifile, into ye-unity ayikho, into ye-governance ayikho. Kulapho esimele siqalise khona khonapho ukuthi i-economy siyilungise, infrastructure siyilungise, izibhedlela sizilungise, izikolo sizilungise.
Ugcizelele wathi angangena embusweni uhulumende wakhe uzalwisana lenkohlakalo njalo uzakhetha abaphathintambo abalutshwane abafundele umsebenzi kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi bandla lezombusazwe. Ekhuluma ngesikhathi sakhe sangumphathintambo phansi kukahulumende kaRobert Mugabe, umoya uthi Mugabe wayengamlaleli yikho nje waphanga wathiya umsebenzi.
Yikho mina ngaphuma lowo msebenzi ngaya kuye ngamtshela ukuthi njengoba ungamlaleli wangizela ukuzinze kuzekisa kodwa umlaleli kanti funa ngihlaleleli ngaphuma emsebenzini lo wangizela ukuthi ngihlale ngala.
Omunye wabangene lomhlangano lomoyo njalo lilunga le-APA umnumzana Kutakwashe Zulu uthi ubona umnumzana Moyo enguye yedwa olungele ukukhokhela eleZimbabwe.
Kasikhangelelani kuhle njengabantu sikhangelana emanzini, so sokuyisikhathi ukuthi sitshintshe siguqule izinto.
Umnumzana Moyo uthe olokujabula okukhulu ngoba abantu abaningi bamukele kuhle imanifesto yakhe njalo uthe kavumelani nalaba bathi umncintiswano wokhetho lukamongameli uphakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa kuphela. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.